Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe lethu liproducer lokho ukuthi idemocracy okutshengisa ukuthi umunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukwakwaliswa.
Amapolisa athi kumele abachayeli bezimota belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abochegecha abaningi okugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa athi kumele abachayeli bezimota belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kulamapolisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha ama-breathalyzer okuhlola abachayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapolisa kanye lamapolisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapolisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalichumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapolisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abachayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapolisa lonyaka.
Ye, amapolisa eZimbabwe Republic Police balengisile lisebenza ndawonye labanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula nxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli yekumbi ukusebenza. So cela umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimota, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sivimbele ama-road accidents, sivimbele ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu abanefithina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapolisa afumbathiswa ngabachayeli bezimota, likuphatha njani lokho?
Ye, kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapolisa imali, labo siyabajezisa. Amapolisa njalo abathatha imali kubachayeli indabanikazi yezimota, labo siyabajezisa. Yikho phela sila sithi uZulu kumele asinikeze umbiko, uZulu kumele asithele siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho ehlanganisela amapolisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emigwaqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapolisa ababambene le-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo njengesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esibayeni, kumele zihambe esibayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe besiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziye lezanesidinga ziyahambe emgwaqweni zisenza ukuthi kube nama-accident.
Lo mnamzana Paul Nyathi sikhulumeli samapolisa ubexoxa le studio 7 eseHarare siloku sikudaba lukhisimusi ocheketsha abanengi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefulekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi bahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lusizi lodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotsheketsha osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotsheketsha laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lina Minze ulabantwana ababili uTinashe loThawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafukuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya thula bazobuya ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenze umsebenzi wokutyeketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyeketsha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi ende zviri kuita maphorisa azvidakariri kungava.
Amapholisa yiwo avala umgodi, ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Kumntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya, ungafumani manzi, ufila njani? In that moment, can you just imagine kula ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otsheketsha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankase uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima, njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla kulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyeketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona benza kantu lezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaya emgodini kule 14 ephumile ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa ngiyabona kasi ngathi uhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke lonto le, uyibona ngathi into nje esistoke esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane seZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela United Nations lapho elikhona, siyalibiza lani ukuthi sicela lisicelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe bale amacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela abezindaba ukuthi uhulumende akakalulashi uhlelo lwakhe lokuhlenga otyeketsha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Ngemestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathe akuqedakali okwenzakalayo, njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo kubika ungqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho webulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimoto zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokhu abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku osokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngejovambayiwa, ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, ulawayo City Transit le ulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini achiyeneyo. Waya kusula abaningi okwenziwa ngamakampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala eLobhengula.
Nokuthi kube lamakombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, wenzela ukuthi lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imhlangano lezakhamizi emalokitshini achiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova echiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba, njalo lezimoto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwaba kujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithiza zihambele ngapha kuphela, ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park, ibulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho, kuthi inkampani yejovambayewa yona ihambela inketha lenkulumane, ebulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. Ibulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Unetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo lama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokhu elibona lokhu kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo wejovambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi.
Savumelana sithi ayibe khona, kumele ngokho kathesi asayikho savumelana nayo. Ngoba isigcwalise abantu abaningi, ipolisi luba rayithi yayirayithi. Leso sikho sekunenkinga khona ikuthi selenika abanye amakampani indawo enkulu.
Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani achiyeneyo. Umnumzana Bheki Nkosi Sayi, umqondisi webulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina owo nje singasayini ukuthi sasikhwira indlela amarutha ayeshewe ngayo, because kwakumele ukuthi ku-involve abantu ilathi si-involve.
Kodwa umkhokheli webulawa United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu kobulawayo.
abantu sebeyalayitshwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha nokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone will be responsible ku-area yonaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa lekhansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uzulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi liwise indizamchina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezitshiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokho kuveziwe izingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba. Kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe wonke wendaba yezempilakahle. Kuyananze ukuthi kusathi kuba la le mikhuhlane esiyipandemic esuke ayichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe ndawonye ukuthi imali lezo zifake zabandawonye zeWorld Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu babo abelaphe la amanye angela mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kona kutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Sesingakhohlwa ukuthi i-Health ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuma indaba lezi ezempilakahle. Engxenye sokufanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle. Ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni osuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela amalodwa, lidinga uba lincediswa ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kuleminye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela ilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezinye indlela abasebenza ngezo ama-policies, imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo, phose engaba sengozini yokuthi khona ngalidlala ephalamende bengahlala phansi begcine bemkhubela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyo abantu abamkhethayo nje abamvotela. Begcine ngxenye sebemsola lapha lapha bengase baqinisa ukuthi kambe lokwakwenza ukuyikho yini. Vele kuyahluba ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemocracy. So ngamafitshane sibona ngathi hayi idale le Melika selivumane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphilisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lowa ke ngomnamsane Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esixoxela ye ekobulawayo. Kulaba sakhulayo abathi luqakathekile usuku lwekhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashavave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
Ikhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eliqakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngikhisimusi ngiyabenjabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi sasesenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lwekhisimusi.
Thina sakhulisa ilanga lelithakazelelwa kakhulu. Sicala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Angiwubone engathi kumele ngikunanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa izihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibili boco siyazipheka amalanga amaningi njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lwekhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi isikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
Ikhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngiyihlangana lemuli izihlobo labangane abavele endaweni ezichiyeneyo sihlangene ekhaya sizojabula sizophumula sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni angisomuntu ophumayo siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu lawo gogo omncane imuli yonke nje ithe gwaqa kupheke kudliwe kugidwe iradio kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingasuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi isikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle kabakholise kodwa impilo iqhakathekile. Hlonipha lomuntu oseceleni wakho licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Sokho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani bazala bahle abe studio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhlise inhlelo ezizizona izinhlelo ezisivula mehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa bazali lapha nyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateus Banda babehlala egogwe enkayi so umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu mina ngingu Innocent wakusibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwa ngalutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi lapho nxa ngabe lingifakazela bazala bahle ukubana ngikwazi lapho kulomntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0 yizo lezi namba ezika Innocent Sibanda
sibonani studio 7 sibonani studio 7 hayi ezazi ngiyakwakeka ngenxa kahulumende weZimbabwe wathi esintroducer i-Zitcoin lakhe leli wathi na akula muntu ozakwenza ozayali i-coin lelo kathesi jibijibi ngenxa yayilokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuzeni emakhaya kubalambayo kade abantu bamatraki abafuni ukulokuzeni ukubhadalwa ngebhondi bafuna iyusa kodwa nawayethena na wonke umuntu walokulokuzeni uthathe ibho ilokuzeni izigi lakhe uyaripotwa kanti nangu namuhla ngasakubalandelela ababalayo babude njalo sithi sikhangela ematitsheni amatitsha akasayitholi imali yabo ngemfanelo sebethola iyusa leziki yakhona yethu zuta iningi iningi ikuphi leyo ziki kunje mina zange ngiyibambe leyo ziki angiyazi azange ngiyibone ngiyibona kuma-TV nje kuphela kodwa ukuthi ngiyibhathe ngesami isandla hhayi ngazi uhulumente wethu lo hayi uyazehlulekela uyazehlulekela kodwa uhulumente ehluleka njengohulumente wezimbabwe oyehluleka sibili kukhangelile kwezeni isizwe sakhe angikwazi ukuthi indoda enjani.
Labo ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Life Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini weGolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumende esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.